Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
Ugumede died a death that I think we prayed for, because wayehlale thini nabantu ukuhlupha abantu ngafa uthi ngelina ngabaza kufuna ukuthi ngivule ngifile, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that issues.
Inkulungwane zabantu abavele endaweni ezihlukeneyo elizweni bezisemzini wakoGumede eNyathi, lapho kungcwatshwe umunye uNdumiso Emmanuel Gumede obedume kwezokuqondisa umdlalo wenguqu.
Akukho okufana nalokho esikubona kusemgwaqweni obuya eZimbabwe, u-N1 kusenzeka eMpumalanga, emgwaqweni u-N4 obuya eMozambique kumbe eLesotho. Sikubona nje kuphela ebantwini beZimbabwe, okusikhomba ngokusobala ukuthi abantu beZimbabwe kuyibona ababhekwe kakhulu lapha ukuhamba kwabo.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi lulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa ngelanga zizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi abanye ababalisi behlulekile ukuzancedisa abafundi abaloba imihloliso ye-ole A-level bekhala ngemali yokuhambisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abantu abangaba zinkulungwane phose ezimbili abavelewe ezigabeni zonke zelizwe bebesemzini wakoGumede eNyathi namhla kungcwatshwa umuyi uNdumiso Emmanuel Gumede obedume kakhulu kwezokuqondisa imidlalo yenguqu njalo engumongameli weqembu leHighlanders ubhubhe mhlaka 29 kumpalakazi ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Svanda usethulela lolu daba.
Indwendwe ezinde befolile becula begiya betshale vokloko lapho umzimba kaGumede usuthathwa ngakibo usuhanjiswa emangcwabeni eNyathi Mission Hospital lapho ke abekwe khona. Udadewabo kamuyi ucephe khulu Gumede uthi umne wabo uphele kabuhlungu phambi kwamehlo akhe.
Believe me, uGumede died a death that I think we prayed for, because wayehlale thini nabantu ukuhlupha abantu ngafa uthi ngelina ngabaza kufuna ukuthi ngivule ngifile, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that issues. Bangithi lizwe libongekile konke njengemuli.
Umbobo kaGumede untando Gumede uthi kakwazi ukuthi bazaphila njani njengemuli ngokulahlekelwa ngundundo igama aziwa ngalo ngakibo uGumede.
As a family silahlekelwe kakhulu 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 ngoba ube nguye osesele omdala, nguye okade osesele esi-advisor ngezinto zonke zangekhaya, whether it's a death in the family kumbe kuya kule mitshato kumbe kulani, buya umuntu okade esesele engumuntu omdala esitshela ukuthi senze njani, senze kuphi, senze kuphi. Umuntu lwana ongelalaka ongelani ube ngabhilivi ku-confrontation, yena okwakhe konke kwakuyikukhuluma, lingakhuluma likhulume lizwanayo.
UNdumiso Gumede behlonitshwa kwezokuphatha imidlalo yenguqu, umgcinidlalo weqembu le-Highlanders. Umnumzana John Batspanda uthi bonke bazama ukulandela indlela yakhe.
UGumede sinabanye usifundisile i-leadership nokuthi nxa uyi-leader you work with people and abantu osebenza labo abakunika i-direction. I think ukwezwa lapha nalezi khulumi bekhona ukuthi wabiza abangani bakubatha sifake ningani lapha sisebenzele. I think i-Highlanders must know ukuthi ngiyabantu vele nxa kumele isetshenzwe isetshenzwa ngabanikazi bayo simsebenzele sonkeni. So yikho asifundise khona ukuthi nxa sisebenza sisebenzeni sonkeni sibambane and then we'll achieve.
Owake waba umdlali odumile ngaphansi kwaGumede kuHighlanders njalo waba umqeqeshi weBhoso uMathinde Khathazile Ndlovu uthi akula uzofana loGumede uleli qembu lamahlolanyama.
Thina singena kuHighlanders sangabafana abancane sifike uGumede engiwuthembi mina usamukele wasiphatha ngesandla esi-right kakhulu yibo kwethina sithi mina ngithi silahlekelwe kakhulu.
Ilunga ledalela ephalamende esigabeni sebubi eliphethe isigaba senyathi umnumzana Sony Mguni uthi uGumede wayelazi kakhulu ibhola.
Baningi abazama ukukopha izinto ezizwangumede libonile kuzifa libonile nxa ihambe eBotswana bayehluleke ukufika esangeni besilogumede indlela abekhokhela ngayo ngoba umlimi wayemdalile wamnika ubuchopho obokucabanga ubuchopho bokucabanga kawukulu yithalento linikwa ngumlimi kuphela awuye esikolweni ukuthatha lokwakuthengwa langemali yibuchopho obunikwa ngumlimi. uGumede was a rare breed esayinikwayo emhlabeni lapho.
Iqembu lengququ leHighlanders labunjwa ngabantwana bakaNjube owayezalwa yinkosi uLobhengula libunjelwa khonale eNyathi. Uzude Khumalo isizukulwane senkosi bazana kudala loGumede
ngimaze ngo-1976 senza i-teaching practice eMzilikazi Secondary School. Wangithatha wamfaka ephapheni njengomfana omncane, sasihamba sonke siyegwele emphelezele ukuyabona intombazana yami sengayitata kathesi. Ubele sifiso ukuthi i-identity yabantu besiNdebeleni iqhubeke iqinile, njalo ekunanzelela ukuthi indaba yobukhosi le yiyo eyinzili yani yokwazana lokuthi singobani.
Abantu bamphelekezele ngobuningi uGumede ube ngumuntu wabantu njalo nguye owenza iHighlanders yaba namahhofisi amaphasi lezindlu njalo yanqoba kakhulu ithatha lenkezo eziningi. Bathi intaba edilikile selele uGumede yena utshone seleminyaka yokuzalwa engamathuma esikhombisa lasithupha 76. Ngimele iStudio 7 ngingapha ngasenyathi igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ububhubhe izizalwane zeZimbabwe ezine eLimpopo kwele-South Africa izolo engozini yokubhewuka kwebhasi ebithwele abakhonza isonto ye-Apostolic Faith Mission of Africa. Amapholisa athi libhasi ibivela eZimbabwe isiya eGauteng. Abalimeleyo babikwa bengamachumi amahlanu lambili 52 njalo basiwe ezibhedlela ezitshiyeneyo ePolokwane. Ibhasi le ngeyenkampani ye-Regional Premium Class Luxury Coaches. Amapholisa athi umtshayeli ubegijima okwedlulise amalawulo. Ngokunjalo, athi libhasi imphunyukile yaphuma emgwaqweni yatshayelela egodweni lwamagetsi yasibhewuka. Akukaziwa ukuthi kahle kahle ibisuka kuyiphi indawo eZimbabwe. Ngokutshona kosuku lwayizolo inani labantu abakade sebetholakale bele-COVID-19 elizweni leselifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,000 kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili abo 185,500 kungabaphephe kulomkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela uCOVID-19 elizweni sebesedlula izigidi ezine 4.1 million kuthi asebehlatshwe omabili sebekuzigidi ezedlula kancane ezintathu 3.1 million. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa luthi kulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa ngelanga zizama ukungena kwele-South Africa ngokungekho emthethweni selokhu kuqale umnyaka. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet ezibalisa iFacebook le-WhatsApp zigcwele ngemifanekiso ekhombisa izizalwane zeZimbabwe esezibuthelelwe ngemva kokutholakala zizama ukungena kwele-South Africa ngokungekho emthethweni. Ezinye zibonakala zisaphakathi kokuzama ukungena, kanti ezinye zibonakala sezibotshiwe zisemarolini azibuyisela emuva eZimbabwe. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa umnumzana Aaron Mzwaledi Uchela bezindaba ukuthi baningi kakhulu abeZimbabwe ababotshwa ngosuku bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthi abazama ukuchapha ongela mvumo amapholisa asebalindele emgwaqweni u-N1 oqonda eGoli.
This morning already 179 of them were found at the roadblock and they were turned back.
Ekuseni nje kuphela sibambe abafika 179. Umgwaqo wonke osuka eBait Bridge kulama roadblock afika amathathu alinde abazama ukungena ngokungekho emthethweni.
Skip the first roadblock, then there's another roadblock at Mansole. So we are putting a series of firewalls.
Uthi okwamanje amasotsha yiwo alinde emngceleni okuyiwo abamba abazama ukuchapha laba. Umnumzana Mzwaledi uthi bayakwazi ukuthi abeZimbabwe laba bafika bachiwe zimota amabhasi emngceleni weBait Bridge. Bechaphe umfula ngenyawo bayihlangana lazo phakathi kwele South Africa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lezalwane zeZimbabwe sezibuyela kwele South Africa ngemva kokuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangane eZimbabwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lobanje bengakhuthazi ukuthi abantu bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni kulusizi ukuthi kukhanya kulohlelo lokunxwanela labo abadabuka eZimbabwe.
Siyakubona ukuthi ungqongqoshe wasekhaya lapha eSouth Africa ubhizi kakhulu ngabantu baseZimbabwe njengoba sibona ukuthi kusho ukuthi ababathandisisi nje kahle abantu baseZimbabwe kuliqiniso ukuthi kabathande ababadaba abafuni lapha eSouth Africa. Ngoba siyabona ukuthi akukho okufana nalokho esikubona kusemgwaqweni obuya eZimbabwe u-N1 kusenzeka eMpumalanga emgwaqweni u-N4 obuya eMozambique kumbe eLesotho sikubona nje kuphela abantu beZimbabwe okusikhomba ngokusobala ukuthi abantu beZimbabwe kuyibona ababhekwe kakhulu lapha ukuhamba kwabo.
Kodwa ke umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi akufanelanga uZulu ethuswe ngokwenzakalayo lokho.
Okwenzakalayo kakwethusi ngoba sihlala sikubona vele iminyaka yonke kusenzakala lapho o-minister be-home affairs abe-South Africa bayahamba baye-border kube lama roadblock. Kodwa ikuthi okwakhathesi kwenzakala ngesikhathi lapho ama-permit angazange arenewe khona kuthiwa akarenewa. Abantu abaningi bese bebona ngani izalwane zaseZimbabwe yizo zodwa okuthiwa kumele zibotshwe.
Uhulumende weSouth Africa uthi ufuna ukuqeda du umkhuba wokungena kwabantu elizweni kungekho emthethweni. Okwamanje sekwethulwe inkampani yemingcele i-Border Management Authority. Uhulumende uthi kungekudala kuzaqhatshwa onogada bemingcele abazabe besebenzisa izimota lama-helicopter ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ihleli ikhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingangena elizweni kungela mvumo kodwa zidinga amapasipoti lamaphemithi azivumela ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi amanye amatitshala esehlulekile ukuzoncedisa abafundi abaloba imihloliso ye-O-level e-A-level bekhala ngokuthi babhekane lodubo lokuswela imali yokuhambisa kuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imihloliso iqalile elizweni ngomvulo kubafundi abaloba iphepha elebiology ku-O-level. Ukuthi abe elevu balobe iphepha lesikhiwa lele physics. Abenhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ bazise ukuba abaphathi isikolo labasekeli babo bacine bengena endimeni ukuncedisa abafundi ekulobeni imhloliso. Umkhokheli Amalgamated Raw Teachers Union ATUS umnumzana Obed Masaraule uthi inhlolisiso eyenziwe inhlanganiso yakhe iveze ukuba imihloliso incedisa ngabantu abasebenza ezikolo hatshi ababalisi.
Both the teachers and learners are failing to make it back to the schools, with some schools which are supposed to have a staff complement of almost 22 teachers only having 3 in attendance.
Ababalisi labantwana bayehluleka ukubuyela ezikolo. Izikolo kumele zibe lababalisi abangamashumi amabili labathathu nje kuphela kuyasidanisa ukuba abanye abantwana bazehluleka kuloba imihloliso.
Lokhu kugcizelwe ngesinyisa kaMse Harare, umnumzana yeBeth Nkomo, yena olomntwana oloba imihloliso.
Andiyabona kathesi ababuyanga kuma-exams ngenxa yokuthi abala mali amatisha lawo. Izikhwama zisila mali, ikhisimusi lekhefu ikhefu elidlulile elekhisimusi ithethe imali yonke. Abala mali kathesi ukhulume sukuyenzayo ngoba le ama-RTGSV ayikwani. So uhulumende kabona ukuthi nxa efuna ukusebenzisana kuhle nabantu yabo kungabe uyaqhubekela ngokubanika i-U.S. dollar.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi olulawula ngezemhloliso olweZimbabwe School Examination Council ZINSEC unkosikazi Nick Dlamini uyakulandula lokhu esithi imihloliso ilotshwe kungela kuphazamiseka.
Imbaliso ye-ordinary le-advanced level eqalisile izolo ngomvulo elizweni jikelele. Abafundi bonke lababalisi bebekhona esikolweni bebhalisa kumbe bebhala, and sikhangelela ukuthi bazaqeda khona ngokuphela kwakaJanuwari. Yonke into ihambe kuhle izolo and sikhangelela ukuthi kuzabe kulokhu kunjalo beze beqeda.
Inhlanganiso zababalisi zithi ababalisi bazaqala ukutshengisela nxa umongameli esekhiphe usuku olutsha lokuvulwa kwezikolo. Bathi iholo labo lamadola ezinkulungwane ezingamashumi amabili lanye 21,000 RTGS ngenyanga lithi kungakhitshwa izimali zemithelo lezamapension lisala likumadola azinkulungwane ezilishumi lane 14,000 RTGS okuyimali elingana lamadola emelika angamashumi ayisikhombisa 70 US dollars ngesilinganiso somkambo omnyama. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele ibebandaba le-Newsday ukuba uhulumende akasoze aholise ababalisi abangayi emsebenzini. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi se-COVID-19 eZimbabwe lasemazweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usiba lukhulu wesabelo seColorado kwelemelika uJared Polis wethekelele indawo zesiqintini seBoulder County yesondo ezihlaselwe yingozi yomlilo. Esiyazibonela ngowakhe amehlo umonakalo obhidlize imizi kanye lezakhiwo ezedlula inkulungwane. Iziphathamandla zabele South Africa zibika ukubana zisabela ukubana isakhiwo sedalele ephalamende esezile minyaka edlula elikhulu sakhiwayo 138 years. Asisoze samelana lengozi yomlilo ehlasele ngesonto. Amapholisa ayibika ukubana kuloo ndoda osebotshiwe kule minyaka edlula engamashumi amahlanu 51 bonakanelwa ukubana kungaba nguye olumathise lomlilo. Ele India selisungule uhlelo lwayo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela ku-COVID-19 abasakhulayo abaleminyaka ephezu kwelishumi lanhlanu 15 kusiya phezulu. Nasikhathi sinye izigaba eziningi zaleli lizwe seziqinisa iziqondiso zokumelana legciwane leli ikakhulu kathesi sokuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron.
Namhlanje kweziphathelane lomnotho welizwe sicubungula inhlelo ezimqoka uhulumende azisungulayo laziqhubayo ngomnyaka ka-2021 ezikhangelelwe ukuqhubeka lonyaka zithuthukise ilizwe. EmaThebeleland uhulumende uziqhanya ngokusungula lokuthuthukisa inhlelo eziningi lokuthi olwamanzi olwemathebeleland Zambezi Water Project lugqitshwa lonyaka. Asizweni umphathintambo kahulumende wesigabeni seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo echasisa ngalezi nhlelo kwingxoxo esayiqhuba laye.
Ubaba umnankagwawo wakhangela ukuthi kakhulu esemandebeleni izulu kalini kuhle kapha emathebeleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala yokuthi konke lapho kulamadamu khona esakha khona amadamu simekeshe ukuthi kuba lama-irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi lupane dam eliselupane then kube le-irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga. So nxa sesilama-irrigations wonke lawo njengemathebeleni North bona ngani sabe sesiphumile endlaleni. Lali damu lelo ugwayisha ngani demu? So sithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBulawayo.
Kodwa ibandla leMthwakazi Republic Party likhonona ngokuthi akuqhatshwa abantu bezigabeni ukusebenza kulezinhlelo azandanga ukuphutsha. Asizweni umnumzana Velile Moyo isiphathamandla saleli bandla echasisa.
Sike sabona kuphuma ikhansili ikhala isithi imigwaqo yalungiswa, kodwa abazi bona ukuthi ilungiswa ngobani, njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi koBulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda, so thina eMathebeleland ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo i-devolution enika abantu beMathebeleland ipower yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Iphi record ebonisa consultation nama stakeholders asemathebeleland wonke regarding issues ze devolution, regarding ama developments ayenzakalayo. Esingathi kunabantu, kunama business people, kunama professionals, kunama SMEs, kunama corporate ngokushiyana kwabo, kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders. Ngama activities abawenzayo sebe improve kangakanani unemployment yamathebeleland, is percentage yakhona isikubani. So what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko, besenza umahluko ogcwalisa ama pokethi abo bengayenzi umahluko ophakamisa izigaba. Usukele eMathebeleland North, eMathebeleland South, ungene uye Midlands khona ngalizananzela ukuthi ama revenues usukele eBoet, eBedbridge, ePlumtree, ungene eFolosi, ungene koBulawayo, ungene eMathebeleland. Indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ecollectwayo, but ama roads akhona have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government. Kuyithi mina ke izalo PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama election.
Uhulumende wasayinelana izivumelwano zokuthuthukisa umnotho welizwe lele Rwanda, njalo waphatheka emkhosini wokuthengiselana kwele Democratic Republic of Congo. Kodwa umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, uthi kudingakala ubudlelwano lamazwe athuthukileyo.
IZimbabwe lapho esuka khona ingakazi idilizwe ibilobudlelwano obuhle namazwe alomnotho oqinileyo, amazwe asentshonalanga. Yikho ke uma idala ubudlelwano namazwe anjengeRwanda, yikho engibiza ngokuthi ngamathempukane. Kuqondile khona kuright ukuthi badala abangane. Nokhumbula ukuthi iZimbabwe yakhupha amabutho ukuthi ayolwa ezwe laseDRC. Kwaba khona umnotho omnengi wedayimana owamoshakala waphelela ematheni lasemaphokwethini amanye amadoda, wangasizi lutho.
Umnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uncoma lokho esithi kufanele kwabelwane umnotho wamazwe ase-Afrika ungahuquluzwa ngaphetsheya.
IZimbabwe kufuze iqakathekise ubudlelwane bayo lamanye ama-Africans, because very soon ama-borders lawa are going to go. We are going to be a borderless Africa.
UNkosazana Barbara Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ufanele kulungiswe uhlupho lwemali.
EZimbabwe kasila mali. I-currency yethu eZimbabwe kayibonakali. Izibonakala emkambweni yensitha. So singazi ukuthi bona vele bayithatha ngayo. Emabhanga kakula mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle, imali i-US dollar, i-rand, ipula, likhona kodwa linzima ukuthi silithole. Njalo le exchange rate yangkhona isuka ikhathaza. Imali lokhu ibhoda isekhileta ebantwini abalutshwana kakhulu, abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhonomi wethu, yibo abaphethe inotho yethu. Wona la ama 2% ungaswayipha utholoke uhajele imali eningi.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho. Kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokudetsha khonale, kungazuzakala imali, kungazitholakala imisebenzi. Abaningi bazavelala bengadlanga, kuzabe kwehluleka ukuthi babhadale i-school fees. Abaningi bazabe lokhe besehluleka ukubhadala ezibhedlela lendaweni zonke ezihlukahlukeneyo. Akula nguquko ezaba khona ngo-2022.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuthi aqede ubuyanga ebantwini eminyakeni ezayo ngohlelo lwe-Vision 2030 iyaphumelela. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa bathi inzuzo abayithole kubhizimusi yabo ngomnyaka odluleyo oka-2021 ibiyehle kakhulu. Lokhu kubikwa kufuqwe ukumemetheka kwe-COVID-19 okubangele ukuvalwa kwemingcele okwesikhathi eside. Intatheli izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHabron kweleBotswana.
phezulu kwenani eliphezulu labezimbabwe liphila ngokuchapha imingcele lisiyathenga impahla kuyathengisa ekhaya kule nkulungwane lenkulungwane njalo ezichapha imingcele lisiyadinga umsebenzi engafaka ukudla etafuleni abanye batholakala befole emgwaqweni yamanye amadolobho kwele Botswana bedinga okokuziphilisa kodwa ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 yasekuguqule konke lokhu ngenxa yokuvalwa njalo nje kwemingcele kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kobhubhane lolu umnumzana Rodwell Moyo yena ubhizinisi uyothengisa impahla afana lemithi yenkomo kwele Botswana uthi ukuvalwa kwemingcele kuphazamise kakhulu ibhizinisi lakhe
ukuba lama lockdowns lokuvalwa kwamaborder kusenze sihluleka ukusebenza ekuqaleni kuvalwa kwe-lockdown okuqala ama products ayehlile kakhulu kwaba lamanye aswelakalayo kwaba lamanye ase restricta ukuphuma phandle kwelizwe okuyinto enzima kakhulu
Umoyo uthi sesifikile isikhathi sokuthi ohulumende bamazwe bavume kumbe bafunde ukuphila legciwane le-COVID-19 ukuze kungaphazamisi kakhulu uqhubeka kwempilo ikakhulu kwezomnotho.
Ikhathesi esikhangeleleyo ukuthi njengoba sesibona ukuthi umkhuhlane lowo kawupheli, sikhangelele ukuthi ohulumende bamazwe la mabili bamukele umkhuhlane lowo siphile lawo sisebenze kungabi la ma-lockdown lama-border avule ukwenzela ukuthi siqhubekele phambili ngemsebenzi. Ngoba ukhanya okuningi sekulahlekile amakhampani amaningi asewile lathi esi-exportayo umsebenzi wethu suke wehla kakhulu abanye ngake bekwanisa ukubuyela kulowo bhizinisi oku-exporta even sokuvulwe ngenxa yokuhlala isikhathi eside abantu bengahambi phandle kwelizwe besiyadinga yona i-forex
Umnumzana Michael Ndiweni wenhlanganiso yabaphila ukuthenga lokuthengisa kobulawayo eBulawayo Vendors and Traders Association uthi umnyaka ka-2021 ube ulukhuni
There were challenges around the beginning of the year, lockdown, and we have been total lockdown, and we have been amaporta avalwa, ama cross-border traders have been struggling to adapt. Now we have some runners, abanye bachonjela impahla, ama transporters have to resell, abanye they were braving even Limpopo infested crocodiles, zama ukuthi bathi go and cross and get some things or sell some things. So it has been a very, very difficult year.
Imingcele kade ivulwa ivalwa kwesikhathi eside ovalela amalunga enhlanganiso lengaphandle bengenelisi ukuqhubeka ngebhizimusi labo. UNdiweni uthi okubuhlungu ukuthi abantu abakule ibhizimusi abaphathiswa nguhulumende ukuze benelise ukuphakama emlotheni odalwe lubhubhane lwe-COVID-19.
You find ukuthi abantu abama-cross-border traders lawa abala ndlela. Even noni accident fund umuntu angalemali siyawoda is on their own. Into abazithengisayo nxa evivela zihandlekele izinto zifake emaketi azikho-insured. Ngokugaba into account schemes that ensure their security. Umuntu nxa engasaya ngemaketi kalapha entsheni engasekhulile engasaya emaketi kalapha entsheni engagula kumele adinga ikhesha esibhedlela kala medical aid kalani. So all these parts ziqakathekileyo that we hope government to be.
Abaphila ukudinga imisetshenzanyana eyaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs bakhala ngokuthi umnyaka ka-2021 kade unzima ngoba bengenelisi ukudinga kuhle bekhululekile. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala e-Habron uthi ukungena kweziqondiso zokulwisana lomemetheka kwe-COVID-19 ama-lockdowns wadala ukuthi bengenelisi ukuhamba-hamba bedinga imisetshenzanyana.
Akusemnandi akusaphileki kahle ikakhulu kithi thina abantu engantu asiphila ngokuphanda ngokugijima ukuthi ungene lapho uphume lapha. Ngoba imisebenzi yangkhona vele sisebenza siphakathi kwabo abantu. Eyi onto leyi ayi iyasihlukumeza kabi iyasihlukuluza kakhulu. Xa ungena umuntu uyathola ukuthi uba le mbuzo empilo emithathu sokwesikhathi uphinde kanti wakubanganeno xa emntwini lo yabumazi.
Kodwa ngesikhathi iningi kwele Botswana lithola ijekiseni ye-COVID-19 njalo iziqondiso zekethiswa kule nhlansi yokuthi iningi eliphila imisetshenzanyana kanye lokuthenga lithengisa impahla lizenelisa ukusungula indlela yazo ngokugcweleyo ele Botswana seliqinisa ukuthi labo abahlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 yibo abangahlanganela lozulu kulabantu abadlula amathuma esikhombisa ekhulumi 70.6% asebathola ijekiseni ye-COVID-19 ngokugcweleyo kwele Botswana ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisavona kwele Botswana.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.